Ngifodile lapha ngilandelela uhlelo lona lelo ukuthi abantu kungani bengasukumeli phezulu, ngasengilandelela lezindlini ngikhangelela lapho kuyikho kubhaliswa khona. Ngithola ukuthi abantu kakubatshelwanga i-voter education le kayize ngibe khona. Izeki yaphiwa imali enkulu yi-United Nations kumbe yi-European Union whatsoever. Lenye yasuka kuzanu leyo. Akuzenge besinyelele ebantwini, akuzenge kube nomhlangano yayibuthaniswa kumbe ukubona abantu behamba amadodi do abantu zabakwazi. Abanye bebenzela ukuthi thina sikwazi ukuthi sihlala sivota, so kathese siyamanga ngenxa sithi thina siyevota siyebhalisa kutsha njani, thina kade vele sihlala sivota sikhona ngathi emabhukwini lani okuvota. So lokhuyana sibona ingazani i-problem ile vek, yikho lapho kule problem khona.
Nkosazana Khumalo, ubona njani kungakuyini okubangela abantu ukuthi bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa?
Ngivungena nalo lo mkandla kuleyo yokuthi akuzange kwenziwe i-voter education. Okunye okukhona ungazani ukuphica labo abanelisa ukuthi bayirejista ukuthi babe ngamavota ludubo lwe-proof of residence. Iningi labo lami ngike ngabhodabhoda ngikhangela ema-centers lapho okurejistwa khona. Ngafika emakethi ku-5 Street kobulawayo lapha. Abantu bagcwele phambi but e-tentini yezethu kungelabani. Ngasembhodabhoda ngixoxisana labathi namavenda ukuthi kanti isizathu sokuthi lingangeni liyerejista libe ngamavota yisiphi. Omama engakhuluma lapho babesithi bona udube silale ukuthi singenile phakathi lapha kwathiwa sibuye lobufakazi bokuthi sihlala ngaphi. Enye into uhulumende angayaziyo kumbe ucatsha ngomuno uyayazi ezindlini lapha iningi labantu bethu baloja ikakhulu emalokitshini uyanelisa ukuthi ufike endlini elezinto eziyi-4 kube le muntu eziyi-5 zibe ngubhizi. So izeki ifika ingane yakhonona ingathola ukuthi kubuya abantu abalitshumi bevela ndawonye bebhalele ugwalo umnikazi muzi oyedwa. Ontanga bebekhala ngokuthi njengoba lukeli kwazi ukuthi ngemisebenzi kasilayo lezindlu kasilazo. So esizamsukumisa sitelekezele ukuthi kwaziwe ukuthi sihlala ngaphi ngubani, yena uhulumende ekwazi ukuthi wasitshisela izindlu lokhu wangenayo akazenzi akazakakafaki imigoqo yokuthi abantu bathole izindlu. Basebesithi bona owabumbono ngokuthi kanti nxa uhulumende sithi ufuna babanike ubufakazi ukuthi bahlala ngaphi, yena uhulumende enguye owapha abantu izithupha. Angithi isithupha siyakhombisa ukuthi ngisizalani zaseZimbabwe, ukuthi ngihlala ngaphi sokudingani, yena esazi ukuthi wasitshiselini.
Mnumzana Mkandla, sike saxoxa labanye abathi bona kabasoze babhalise ngoba abasiboni isizathu sokuyavota ngoba bengesela themba lamabandla akhona kathesi. Ukubona njani lokho?
Yebo, kungaba kunezinye izizathu zona lezo amabandla wona la akhona. Kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi abantu sebehlukuluzwe kakhulu nguyenalo uhulumende wezalo. Njalo nxa abantu besithi bayavota bese bebekwazi ukuthi sobulobutsotso sobenziwe njengakhona lokhu ukuthi kade bona benza i-voter education ngobani, khulukhana kuyabahlukuluza abantu. Ubusuyadinga wena i-proof of residence emuntwini okwazi mhlophe ukuthi khona uthwele isithupha seZimbabwe, khulukhana kuyabahlukuluza abantu ngoba leyo ncwadi leyo kuzeyithole ngithe ngikhangela nakhona ngale lapho kade kusetisayiswa khona kuthiwa khona abantu bebhala ama-affidavit amanye amakhansela beqothwa nabantu labo kuthiwa khona abaqalisa ukuyofotokopa amabhuku abo abanye hamba lamabhuku awezibhedlela ukuthi bayagula kodwa ibhuku lelane libhalwe i-adresi yakhe. So-ke usiza ukuthi umuntu lwane kuye ngenye i-proof of residence edlula khona laphana njani yena ngasomnikazeni. Khona kuyona kuyahlukuluza abantu bagcina bengasela themba. So khonokho kuyedike kuyadingakala ukuthi abantu kabakhuthazwe ukuthi kabaqinisele abantu behambe bevota.
Yenkosazana Khumalo, wena uthini ngalokho esikuzwayo ukubana bakhona abamadolonzima donda ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bathi bona kathi vele ngingabhaliselani wona amabandla akhona engathembisi?
Ye, hayi, bakhona kona laba abantu abanjalo. Njalo kayisiyo ndaba yabo ngoba kambe shuwa iminyaka isiminingi silokhu abantu bebekezela seze sifika 40 years alokhu bebekezela ngokuhlukuluswa. Olunye udubo ngolokuthi uyazibuza weza wedanxa uphuma endlini ukuthi ngihambe ngiyezeki ngiyezeki ukuthi ngebhalisa ukuvota. Lapho ngizafika khona bese ngitshela ukuthi kufuneki incwadi lapho engihlala khona ugijime uyedinga incwadi uphenduke ukuthi eyanali uphenduke and ungakhangela futhi iningi labantu abangasafuni ukwenza lutho ngama-survivors e-Gugurahund. Kulabantwana abatshiywa ngabazali ababulawayo ngesikhathi se-Gugurahund. Abantwana bona labo kabalazithupha abalamabirth certificate.